kula bethukethu alithuma ukuthi bebonana nabo-minister ubabomeya uTaung Klerk, u-chairperson we-future water, u-chairperson we-engineering, u-director we-engineering, bahamba-ke bayabonisana-ke ukuthi singalungisa njani ukudoba lwamanzi lokobulawayo. Kodwa bathe bevela khonale-ke kwabuya-ke i-report eyabuya kumansipala wethu wakobulawayo kule mizamo yokuthi ukuthi akule class block dam ekumele liyakhwe likwanise ukuthi lincedise ubulawayo endabeni yamanzi.
Udaba lolu lina njengomansipala lalwamukela njani?
Kwaba la ma-views ayishiyene imbono etshiyeneyo phakathi kwama-councillors. Kodwa-ke umbono wayo ugxume ku-committee committee resolution e-future water. Kwakumele khona ukuthi kuyenze i-feasibility study kusuke khonapho kube sokukhanyelwa-ke indaba yezimali be-financial impact edamu lona lelo. Kuzokhangelwa-ke nento-ke ezibamba-ke ngezomthetho, the legal framework pertaining to everything-ke, nxa sikhulumisana nokuvumelana nalabo abafuna ukuthi bephathe besincedise ukuthi kube lalelo damu. Kodwa-ke izikhalazo ezinkulu kade ziphuma ngezokuthi bakithi sona siyani isicelo esasicelayo since year 2019-2020 ukuthi iBulawayo ayideclare ibe yi-water crisis sip ukwenzela ukuthi lokhu kusivuleleke ama-potential funders or partners ukuthi bezosincedisa ngendaba yamanzi, ngoba indaba yegwayi njangani le hayi amboni. I-government yebo iyasitshela ukuthi ngesikhathi esinjeke sizawuze sihotsha amanzi suka khonani, kodwa-ke yingoma-ke esehlatshele for a long long time sibili-ke singakaze-ke sangene-ke ukuthi kuma-studio ukuthi fuse ukuthi kade ingoma idinga. So ingoma izaba yingoma until sizabona-ke izitshengiso zokuthi hayi nanka amanzi kagwayishangani.
Zikhona na inhlelo esingazithi zingaphathisa kusikhatshana sona esesifitshane ukuthi uBulawayo athola amanzi?
Ye, inhlelo-ke zikhona. Ngokokuqala vele sikhuluma ngendaba yama-water kiosk, sikhulume ngendaba yamabhawuza kwezinye indawo kusithi ngama-highline areas lapho ukuthi vele singavula amanzi kafike endawo. Zikhona endawo ezisemganini kube Nkulumani lase-Country Park ezingafinyeleli ukuthi amanzi efinyelele efike khonale. Ama-water kiosk afakwe khonale. La ma-bores